akula muntu ongafisela iwani ukuthola angabusi vele emthembu iMDC la injana ifisa ubuzi sisabusa the right siyafisa izingabe zizasiphela silokhu sibuzi kodwa into one party state is not up to us it's about the people ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela izalo phepha kuphela kumbe bafuna ukuvotela ama party nxa bevotela ama party akula nto ewrong loko okwabo sisi laba abangalinto abahlukumeza abasise emajele yike ngikhuluma ngako kona kwani kona uyena umuntu uyayizinto engayisiyo umthetho ususenza umsebenzi wawo usifuna ukukhala ngakho i-one party state asiyo nto esingayifosa upon the people abantu yibo abazihloloyo bodwa ukuthi bafunani nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa bayaphikisa kuyavunyelwa kona akula muntu osoke waliswa and lakathesi into zivulekile akufanani nesikhathi sikababa umgabe labana kudala kwakunzima vele ukuthi kona uchothoze ubaba umgabe kumbe izanupf ngezikhathi eziyani khathesi abantu bazikhulumela free whether kusemabhawa whether kusema-church whether kusemabhasini kumbe kungapha abantu bazikhulumela so akula muntu ofosa umuntu ukuthi kwenziweni i-problem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingashiyena le abayifunayo bona then akusikho akuhambanga ngendlela akumelanga kuvumakale kuphela
ye kodwa-ke kulokunye yini ekungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende womanyano kumbe into ezinjalo jo
uhulumende womanyano uyabe uhulumende womanyano ngoba iZanu-PF ile 2/3 majority nxa kule zinto kumele zikhulunywe iZanu-PF ihlale ivumile njalo ikhululekile ukuthi yona akumxoxisanela kukhulunywe yikho ubona sinama-forums anjengalalana i-Pollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi ona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo so akukaze kuyaliswe vele ukukhuluma umongameli wethu is on record enxusa uNelson Chamisa ukubana ngabuye ngikhulume waze ngiyakhumbula ngikutshela futhi uzokwazi wafoma into yokuthana i-leader of the opposition in parliament ekwenzela ukuthi Chamisa abuye azothatha leyo nto okuthi futhi vele ngumuntu ovele ehlale vele efuna ukukhuluma noma nje abanye abantu bengafuna ukukhuluma kumbe bona bafuna ukukhuluma on their own terms okuyikho okungayisikho kumele kwenzakale akumelanga umuntu afuna ukubuya ngama-impositions kumbe afuna ukubuya ngama-conditions buya umsulwa sikukhulunywe nxa kukhulunywe
ye ilizwe lezimbabwe liya ngaphi njengoba zikhanya ngani ezombangazo sizibambile sonke isikhathi vele abantu bakhuluma ngezombangazo so ke liya ngaphi ilizwe ngakho nje
kancane kancane izinto ziloku zihamba zilungisethe bakhona sibili abaloku bezama ukuthi bona ngabe bayajikele izipanela esibili leyo ukuthi ingahambi ingasebenzi kodwa into enginayezeleleyo umongameli wethu ngumuntu ongakhulumi kakhulu kodwa izenzo zakhe ziyakhanya kuyabonakala ubana hhayi kulento ezihamba esibili yikho kuthi bona izenzo kungemazwi so kancane kancane sibili into zethu ziyabe zilunga kuba buhlungu vele nxa kulunga anti abona kufana lokuthi nxa usiye ejimu kuba buhlungu nxa usajima laphana but ama-results angibona uzabona usukholisa phambili ngale so lakathesi kuza ngabuhlungu ngoba sokukhela izinto eziningi bese sijayela into zamahari eziningi bese sijayela ama-subsidies amaningi kufuweli empupini everywhere subsidy okuyinto eningaphathi kuhle umkhonomo wethu instead ngivulala umkhonomo ngoba ama-subsidy lawana ebengabuyi futhi ebantwini omele bathole ngoba abantu bona laba ama-business kumele ba in-between kwabana bebevele betshontsha besenzani wenza empotshini zabona ama-millions sebenotha sokunzima bethatha umubulwana sebeusemazambia besiyazithengisela ngeprofit enkalakata kwaba so bekungancedi lutho so kathesi osokwenzakala yikuthi bona izinto zonke sezihamba ngendlela eyiyo kuzaba buhlungu kathesi kodwa yela phambili lela kusasa ngale lizaba ngelingcono.